Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngendaba ze ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 20 mhlaka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Lapha sizama ukuthi simedise abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilophisika sibe for me Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe eVumba Chikwe Mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi yenzeke. Into esizayo ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenzi. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje umthetho oseminyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba bantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha la ngayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa ele-Senate lele-House of Representatives kanye lobosi balukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla eVumba Chikwe Mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa acine ephosa intuthu ehitshayo kulandela ukutshiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo beVumba Chikwe Mine. Abesifazana bebebhikitsha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabukakusa elubhekise emgodini wegolide weVumba Chikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Lapha sizama ukuthi simedise abantu abangu 183 for me Vumba Chikwe Mine. So ngilophisika sibe for me Zimbabwe Rights for Human Rights. Ama-allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isile sikhathi ngabaniki imali zabo zeholo. I think kuthiwa bale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izolo. Khona fanele kudemonstrateni kwasengathi akulakuzisana kukhona. And then imine yalisikhonkhona kucine selwe kubulala izinto zayo. So as a result yasiwa report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke bebotshwa ngamapholisa belekhela be-police station. Abanye kuthiwa babotshe izolo. So we're trying to see with our best we can assist them ukuthi bathole ngaba bekudinga. Nokuthi-ke mhlawumbe nxa kufunza sikhipha abanye babuye bevela phandle.
Amapholisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khonapho nxa akhuluma lapho?
Kuthiwa yi-public violence. Namapholisa abophile yiseki law and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labomama kumbe ngabobaba kuphela.
Obaba bangu-179 omama bangu-4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathesi ngikhona siyahlala imeeting lo-discourse sibona ukuthi how best we can get some of them out. Because abaningi vele abanamacala ngamalokhu izweni ama jacknets arrest ukuthi bapho ngokuthela abantu bonke babophe nje sengena bofakazi ukuthi emisi bengayo bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswa ecourt bengahamba nini emthethwandaba?
Kuze nje abanye baboshe izulu abanye babothe namuhla. So ngomthetho namapolisa ayanyemvuna ukuthi abagcine for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothe izulu kumele bahambe ecourt kusasa, ababothe ecourt ababothe namuhla kumele bahambe ecourt from ngokusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula masala la sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigations kanti and abangasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ungahamba kanjani. Because bathi sibabhizi bajebajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abanye laba singaba le comment yokuthi kunganamacala akhona ngaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll kukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Kungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke, yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abaphiwa khona umbuso, i-kingdom yena le khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuzakuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi baphinde futhi bayisekele ukuthi ithi uma icila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So-ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise i-electoral law if you read it, mina I think it's fairly okay, but the electoral procedure yiyo ehluphayo ukuthi uyabona right now umthetho uthi akurelease i-voters roll, but kabayirelease in the procedures, indlela abenza ngayo umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona, uyayibona into yakhona. So-ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okokulungisa koko yikuthi abantu lobo i-voters roll bengayibonanga bayevota in numbers against khona lokho okwenziwa izalo.
Kodwa nxa ivociweke i-voters roll kumele kwenziweni?
Uhlupho-ke lukhona pho ukuthi i-voters roll nxa ivoxe njengalokhu esake sikubone, ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le-120 years obevota. This thing is a challenge babuDube, ngoba umuntu owajayele phela ukwenza lokhu kakuqalanga even ngo-1980. Yinto ezazisenziwa abantu besempini ukuthi izinto zenziwa ngenkani. La namhlanje lokhu kusenziwa izinto ngenkani, lokhu esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith. Umehluko kawukho.
Umnumzana Mlungisi Moyo ukubandla leZANU-PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ichezwe imizwa ngento engekhoyo kuground. i-voters roll ilivele ikhona sisukekhethweni lolo lwedlulele and i-voters roll ikhona sizesifuna kulolu khetho luzayo. I-VAC yikomishini e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So i-VAC layo ungayibona isingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo ezifiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje ukhetho luseminyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba abantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo but kathesi i-voters roll need cleaning ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukisela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo kunabanye abarenounce ama-citizenship kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyigcule uyifanise uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhethi kuningi okwenzakalayo.
Khonapho moyo nxasikhangele kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali nikiniki njalo ngathi bayayifuna.
Right. Izeki ibhodi ethethwe nguhulumente ukuthi ingaze yakhupha into ezimaninginiki ikhupha into ezichachayo ezenza ngesusu. So ma isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazo lezinto ngoba kusasa uZulu yena lowo oyabethole into ento ezingaqondanga usangajika athi hhayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngokunyaka odlulele. Sila bantu abangaba yi-16-17 million and iveki ibhodi elihlekana ukuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kathiwa exercise engaphombi ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona mina ngizisuka mina nginje ngingangayiqela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 ibiphume veki ngacela 2020 ibilokhu iphume veki 2021 ibilokhu iphume but manje engawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo asezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi barejiste kuyavota. So so kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ukuthola ukuthi umuntu uyapho kade hhayi mina isihlobo sami lesisathona nyakenye but lokho sikhona kuvota zona bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhani kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa eleSenate leleHouse of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 kuHouse of Representatives. Kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. Ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 ngalinye. Kulezi hlalo ze-Senate ezine eziseleyo lapho kuzabalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla amabili kulezi zigaba bangutshiki lobhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans umnumzana John Fetterman wama Democrats unqobe uDr. Mehmet Oz wama Republicans esigabeni seGeorgia khona ukhetho lweSenate lubikwa lulakho ukuphindwa iRunoff ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas umnumzana Raphael Mthombeni
besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani bekukhangela ungathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke kodwa-ke akusazange kube njalo kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives kodwa-ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibivele ngathi yalela ngapha kuma-democracy ngoba labo bebengathi kabala qiniso ukuthi bangayithatha loko bangayithathi. Ngapha kuma-democracy bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisoda kumbe ezimpili ukuthi bayithathe nxa kuyikuthi bona ama-democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-republicans i-senate iye kuma-democrats umongameli yebo uzaqhubeka engubaba uBiden owebandla lama-democrats ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo.
Lokho kuvele yikho besenza lonolukhetho olwaphakathi laphakathi kuthiwa khona ngama-checks and balances babona ukuthi laba ku-opposition bangena ukwenzela ukuthi kungabi alala shogojo for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi ngazoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobunengi babo umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli.
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengisele ukuthi ungokuthi abuse kuphela yena. Angithi ubezama ukutshaya ikhulu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphepheli eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilitshumi, 6.9 million, ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele-Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rolley akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngenza ngokuzodinga umsebenzi nje.
Ye, wagcina uthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk
Ikwenzani khona madodo?
Tudila ngama computer. So uma abantu bethenga ama computer then adlule ezandleni zami ngiwabuke ukuthi ama computer alungele yini ukuhamba emakwamanye ama company.
Ye unjalo umsebenzi lo unzima kumbe ngumsebenzi owafundelayo?
Ah, umsebenzi nami ngiwufunde sengikhona apha eGoli.
Ehhe, andubana kuloko wawusenzana ekhaya eZimbabwe.
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhukuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngapi khonapho? Njalo isikolo sangikhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni Village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutsha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ah, ngiziphutshanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutsha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane, sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusitheli kuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni, emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lo muzi ungavalwa kodwa ngisize intandani nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lo muzi ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi kona manje siwenzeni ngakhonoko ocabanga ukuthi ukwenze?
Ah, manje into esengiyenzela phana ngama December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana ama second hand impahla ezindala ngihambe nazo ngale ngifike ngibavize bonke nge 23 zika December babuye ngibashere lezo mpahla ngizama ukuthi ngithenge imbuzi ngibulale laphana ukuthi banike ukudla ngidinge uyi radio ngibachayela ukuthi labe bele khisimusi bathole zani impahla ukuze labo makufika i 25 begqokile.
Yes, sizokuthola ukukhona ukucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho.
Ngihamba ngicela lathi ngicela impahla bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yiminibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla ukuya esikoleni kunzima. Bahamba i-distance enkulu kakhulu, umango abawuhambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani madumi?
Efonini, kuFacebook ngikhona, kuWhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya maduze.
Ye, ifoni.
Ngiyahamba nje ngoDisemba.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubani ucingo lwakho?
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde madumi?
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli. Ngiyaludinga usizo nisaleni kahle. UNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg, Wele, South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ethulela bezindaba umphathi ntambo ogatsha lezokuthulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtswango. Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izizalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi azephelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mtswango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena le mota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena le mpahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kwele South Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kuningi lezalwane zeZimbabwe eseziphile kwele South Africa kweminyaka zisebenzisa amaphemithi la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungelamsebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebesebenzela kwele South Africa.
waye bathume kuphi la bantu ukuthi uyabamukela babe ecele kuye yini ukuhamba kule amazwe adebe kuyo esifisayo la eSouth Africa. Igovernment yeZimbabwe vela kumelanga iphawule njengandaba le ngoba iyehlulekile ukugcina abantu babo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa sezebe bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebo.
Mbona ngathi igovernment yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka kumanje nje siphandle semazweni still kusahlutshekwa ekhaya. Siyabona abantu baloku sacrossa imngcwele besiya up and down ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengakuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqokothi Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana nohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit kodwa kukhanya usephose selahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la ayavuselelwe.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kweleSouth Africa umnumzana Trustin Ndlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kwele South Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambela abantu amanga ngokudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa isikhulumeli sebandla leZANU PF kwele South Africa umnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa isiya kubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Melestudio 7 Johannesburg kweleSouth Africa nginguPhuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Istudio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqethi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms. Sizugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimuma Gumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.